ezindabeni zethu lamhlanje. Abezanu PF baqinisa imikhankaso yabo yokudinga usekelo kukhetho olulandelayo luka 2018 osokuvezwa ludlakela osoluqhamuka emaphandleni abemanweni weinsiza bechiselwa imizi. Abahlezi ezindlini zekhansili yeHarare bakhala ngokuthi ngabe umunisipala ubavumela ukumsebenzela njengendlela yokuhlawulela izikweletu zabo kulokuthi adlalise imali eqhatsha izisebenzi. Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga leziphephele emhlabeni jikelele weWorld Refugee Day, namhlanje abeZimbabwe abazama ukuphephela kwele South Africa balokudana ngendlela abaphathwa ngayo kulelozwe. Lingakhuthwa ngezemidlalo, lapho iqembu lenguqu leBulawayo City Football Club eselisungule inhlelo zabasakhulayo ukuziqinisa kwela kusasa. KuLive Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection, sixoxa ngokwenziwa ngabasakhulayo ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.